sizimisele ukusebenza ama-bills azathebhlwa kithi e-Senate. I-PVO bill iyeza phinda ijike futhi ngoba izange ithebhlwe kahle, kuqala izwe ithebhlwe. So ngiyathemba ukuthi lathi njengama-senators sesizimisele ukuthi sikhangela le PVO bill.
Yes, siyabona njalo kulabanye abathi kumele kuguqulwe isekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni ungafika ku-2028. Lokhu asikuboni phela kukhona khonapho elingane zakhuluma ngakho. Lizakwenzani ngakho?
Kuyinto enhle ukuthi siyakubona ukuthi yinto engekhoyo engakabuyi kithi njengephalamende, engakabuyi kithi officially. So imibuzo le mayibuya iba nzima ukuphendula ngenxa yokuthi yinto engakabuyi kithi. Kodwa asithina njengebandla lokho esimile ekuthenini asivumelane lokuguqulwa komthetho osisekelo welizwe.
Yes, siyabona ukuthi nxa kupasiswa imithetho khonapho emadale enu ikakhulu idale le-Senate ngathi udale le-House of Assembly kumele kuqalise kuhluzwe khonokele kumele likuhlolisise. Kwenziwa njani nxa wasitshela ke ngokuhambo lwangkhona lokuthi umthetho ubunjwa njani?
Ye, hayi umthetho uyabuya uqala khona kudalelele eleparlamente sitho ne-House of Assembly oyilower house. Yikho abaqala khona baqale bakuhluzisise kuye lasebantwini, kuye buzisiswa futhi abantu umphakathi ukuthi kulo mthetho lo onje liwubona njani. Usenzwa yi-committee yabi responsible, asithi yi-health committee xa kuyukuthi yi-bill on health. Bazaphuma baye ngaphandle bayebuza umphakathi ukuthi sesifuna ukuthebula umthetho thizeni liwubona njani. Umphakathi ufake la umbono wawo, yiwumsebenzi we-legislature uyabuza umphakathi bese uphenduka futhi kubuye sebebisa iripoti ukuthi ayisihambile umphakathi wona uthi. Bese kubuya futhi lathi esenate lathi sifake futhi uvo lwethu sincedancedise sikukline singene kuma-committee stages lapho okufika khona ukuthi kubunjwe kube ngumthetho.
Ye, kule komiti leyi iJustice and Legal Affairs omelela ihlolisise umthetho obunjwayo, yona ingena ngaphi khonapho?
Ingena kuyo yonke imithetho, bale vume ukudla obacwangisise ukuthi umthetho lo njengoba ungena nje bona beyikomiti yeJustice ne-Legal ne-Parliamentary Affairs. So kutsho ukuthi bona bagombolozele konke yonke imithetho yibabangani iyabe ingaphansi kwabo beyikhangelisise.